Ukubotshwa kukaComrade Sheila Tshisirimunu yinto engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ARTUS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe-16 days of activism against gender-based violence, lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane. Lokhu ukubotshwa kukaSheila Tshisirimunu kutshengisela ukuthi amalungelo abomama awakananzelelwa ngabaphathi ntambo, ngoba uComrade Sheila Tshisirimunu ngumuntu akade lwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono. Kunje icala lakhe yikuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange-$520, kungayisikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu. Ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami. Kunje siyinhlanganiso ye-ARTUS sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye, ebesisilwa laye. Kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile.
Manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo lenu linamatitshala?
Ukubotshwa kukaComrade Tshisirimunu ngeke siyale ukuthi kuyasethusa, kuyasithelela ukwesaba, kodwa ukwesaba ulambile. Asonto asondlela yokuphila. Nxa ulambile noma usesaba kunjalo, uzabe ulokhu usilwa, ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa. So ukuthi ubotshiwe uComrade, ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa, sikhala laye lapha khona. Ukudabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso, kodwa asisoze sihlehlele emuva, sizaqhubeka silokhe sisilwela lokhu akade kulwela yena, ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi, le mali esiyifunayo. Amboni ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe. Hayi, sizaqhubeka kunjalo.